So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alipho kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide, balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho kukhulunywa nguhulumende vele akusenze kusebenza. Akula sebenzi ozayincedisa, akula economy ukuzayincedisa, akula izisebenzi zokuzancediseka.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mtsekwa, ilunga lebandla le-MTCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebese zihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshethi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 welobhengula West, loKelvin Njawulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide, balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshethi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzeleni ndaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho lawe Ezra Chisa Sibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwahle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele ejele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi vele abantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko othulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonye leyakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi eZimbabwe sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lesisele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufaka ukuthi kube ngemali currency kuzafaka ukuthi kube lesisele akula nto etshintshayo ukuthi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo unganazela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcubula into lezi ze economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economic dollarize la kusetshenziswe i-dollar le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyathega i-price yakhe afake nge-US dollar but ayisetshenziswa ngaba ngebhondi useguqula manje kuthiwa yi-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi besibalalo so-ke lokho kuzoze kuncede muntu okhona ngasuke kumncede ngoba uhulumente ofanana nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhaya le school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo zinara kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-aid master behlangene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe yi-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo babengancedisi lutho well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi eZimbabwe kade vele sebefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafaka ngedwala le-medic ungazi ukade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwala le-medic nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhadala equivalent but i-equivalent yakhona ashiyelani kahulumente i-300 and something bond per-US dollar iyabiyileyana i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzala so asoze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka eceleni kwaba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala emelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola ezimbabwe ngenxa yebuyisa ingabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ibhizinesi kumele ongabuyela imali yakuthi azoyinvesta ezimbabwe ngesizathu esigcekeni uzayinvesta njani kwi-ikhonomi engaqedakaliyo ikhonomi ongeke wayitrust engela security phakathi So ngokunjalo siyaziqothela thina abantu abakwezoyinvesta lapha eZimbabwe. So ilihlubo esibangathi isifadi kwalo ukuthi bongathi hayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu uMthuli lo hulumende wethu weZANU-PF indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela. Basekunyameni sibilawo baphumputhi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe.
Ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka?
Izisebenzi zikahulumeni njengoba esethilo lezo zisebenzi ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obeholwa i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuna isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisiso uzananzela ukuthi kabe sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethengile esidola black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interbankrate asikhuluma ngoba yitholakali bazakuthatha enxebe ukuthi bafuna i-$1 to around 600 bond meaning to say utisha ngapha ukuthi usenge-60 unikwe double waku-$60,000 u-$100 kuphela emelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabisintshile so sama ukutshengisa ukuthi lokho okhulunywa ngohulumende vele akusaze kusebenze akula sikusenze uzayincedisa akula i-economy okuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo mbaka umthetho wesikhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa iy'muli zabo imali ezansa ilizwe liye phambili okuqakathekileyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angaze azinike nale imali okuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi ekhalala ukusebenza imali yani yabisihlisi phela amandla ingasathengi lutho unganazela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadwa kwazwafuka ku-2018 akula muntu owayehlulwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ikhona kwangalingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yonale melika usawunti bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwale melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa, ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisotsha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZUM. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Zulu kwandaba sikhala labakomthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abeCitizens Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama-1990s echallenger i-one party state esebenza lo baba uTekere lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili yikho namhlanje libona ukuthi iZimbabwe lokhu isadonsa ifuna ukuba yi-one ifuna ukuba yi-multi party state. Sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke. Galale ngokuthula siyabonga.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Nangu ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngeleChina edolobheni leMount Upton duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aquthelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngeleChina. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani Studio 7 lo khuluma ngo-KK. Cha, hayi zani nje khohlwane bani. Noma bethini 42 years it's more than enough. Kube sikhuluma nge 5 years or 3 years. 42 umunye umuntu abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi nalo sibona kuzana. Udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu. Thina ke siwumthwakazi sifuna ukujinja izinto abantu bahlonishwe isiko libuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normal kungabi nabantu ngcono kunabanye abantu. Kanti ke abantu igazi liyafana libomvu, alikho igazi elinemali, alikho igazi elingalamali. Likho-ke singabantu sonke baye kokusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha onzomdano ngombuso wabo omubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatani. Abaphume izanayo sikhathele yiyo shame out
yele kubasakazi bonke be-Studio 7 abasibathengile labantu. Angathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7 linjani basakazi bonke elisazi lindaba zezimbabwe. Hayi siliyibambe njalo namhlanje zothanda ukuphawula ngendaba kamnanga kwaleyo diye abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni badimoni likaligiyona kumele bekhulekiswe. Umnanga kwanguye oledimoni lifukhulekiswe ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugurawundi ukutshengisela ukuthi kasifuni sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe kasafuni futhi ukuthi siphume kahle kahle ufunani kathi emandebele nemnangakho kahle kahle into oyifunayo yini ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwe amasiko ethu ngenxa kamnangakho kahle kahle umnangakho lufunani emandebeleni ngoba wasibulala egugurawundi sakubona sesiphuma kathesi ukuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nilizimele lodwa naw sengosilandelilawa sifuna ukusixovaxova futhi kodwa kwamanje hayi egugurawundi esibila ngeke yenze lapho sibilulamanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igugurawundi ulamanga umhlaba umbhekile manje amazwi amaningi sekhululekile manje akulani igugurawundi uzayiyenza umnangakho phambili ngomthwakazi asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yangapi lagidisa izabhu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuni izimbabwe hlukile thina kule zabhu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe zilanye nge silihluphe ezimbabwe nemashonane ndeni azenge silihluphe thina sizifunele emathebuleleni yethu kuphela sizibuse silungise amasiko yethu semoshakele semoshweni nabantu bemashonale. Ngiyabonga Studio 7 andithanda ukuba mude.
Sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezapho ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba kusafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle ngoba iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo uNkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuZanu. Uthema esithengisile kuZanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu wayi kusungulwa izanu izaphu ingabubonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo. Kazange alungise izinto isikhathi sikhona. esinikiwe ongangukuthi vini labo chamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo wena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezani i-tribalism yezani ayilungise before the elections
thanda ukulibingelela ngithanda ukulibingelela umsakazo wethu lapho lisakazela indaba ezikhanyele okweZimbabwe mhlawumbe ngce khulento indaba engifisa ukuthi sike sihluzele lapha sinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF I've been realized I've been seeing this what they are doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies laba bantu abalama companies and it angisho laba bantu abalama companies bengakhatcha abantu so abantu ababaqhatshitela is either wena nxa uqhatshe kuleyo company is either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C what did they do basebe sithi njengoba wena usebenza khonapho sokuyi force matter ke manje ukuthi uvotele bona what they did sebethole ama numbers ezithupha zabantu bathola lamabizo abantu so indaba enjalo kahle kahle ihandlwa njalo ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathele ichoice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavotele it's unfair
Kheli vuka njani ku studio 7 mina lami igama ngu Adolf Shaba ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngama-political leader ukubulala abanye abantu ithemba bayibona le nto yenzeke enyathini ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane ney'nkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoyisi eyodwa ephuma endleleni kodwa ngile themba abantu bayabona and ithemba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election laba abajale ukusetshenziswa bethengelwa imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu hhayi ithemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa iy'mpilo zabo kuze kube sekugcineni
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
bayangihleka bayangihleka mina athi bona ngimzange ndaba bayangizonda 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 mina ngoba mina ngimzange ndaba mama
zuluza zuluza
Sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke ka Love Mama Jaivana isiqhubela ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izicliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube oyibandla leCitizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.